Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga kakhulu uEvan Zininga osinike indaba ngolimi lesishona. Sengilamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Mpandula 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolleji leUniversity of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqatshi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Idola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolleji leUniversity of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ababotshiweyo laba bahlanu njalo babalisa uTinotenda Mangana, Hazel Gwande, Tanyara Dzwanzwimbo, Tinovimba Musengi lo Charles Moyo. Abanye abafundi abalichumi lane ababotshwe ngesizathu esifanayo ngomvulo bakhululwe izolo ngemva kokuhlawuliswa imali yefayindi, kuthi ababili bakhululwe ngebail yamahala i-free bail namhla. Ngokutshona kwelanga abahlanu laba bebelokhe bevalelwe e-Avondale Police Station. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezinasu uMnumzana Benon Ncube osole kakhulu ukubotshwa kwabo.
I think lokhu kutshengisela abafundi bonke ukuthi uhulumende lo kade sizitshela ukuthi umi labafundi, hhayi akakho lathi. In fact, uphusha ama-agendas akhe yedwa, ngoba nxa kuyikuthi ubezimisele ukukhulula abanye esithi bakhulula ngenxa yokuthi sebesithengise ngendaba ze-school fees, ubopha njani abanye ababuya bezokumala labo abakhulula ngendaba ze-school? I think thina into esesiyimele lapha yikuthi sokulama-different agendas osekumele silwisane nawo. Kuqala silwisa indaba yesisesilwisa indaba ye-oppression, and thina besingazimiselanga ukuba abantu abalwisana lohulumente, but asisela ngenye indlela, ngoba nxa sizame ukukhulumisana naye uyabopha. Njalo sokumele sizame ukukhulumela laba abotshiweyo and asesekele ukubamela, and sizabamela ngendlela yena leyo esimela ngayo indaba zesikhuthi. Akasoze abophe wonke umuntu, ye angabopha but asoze asiqede sona.
Lingaba selizwile yini ukuthi laba babotshwe namuhla betheswa cala bani bona?
Khathesi besingakezwa ukuthi icala yiliphi, but ngizazama ukukhuluma lo na-legal secretary ongeseHarare, ngoba babotshelwe eHarare and ngizathola ukuthi kuhambe njani, but siyake sisazi nje ukuthi irizini ababophele yona inkinkini zethu ukuthi lina elikel sizizemela abanye benu sesibamba-ke lina ukuthi next time lingaphili, but thina phela asili indaba yethu ngesitofisi njalo esitofisi yasikehliswa. So asilangeni indlela ngaphandle kokubuyela futhi sezengisela until isikofisi zesilunge, ngoba i-reason yokutshengisela asokuba ngomsindo nje, but ngokuthi isikofisi sesifethe ungasokubotshwa laba abamela indaba zesikofisi. Akulangeni indlela, but siyaqhubeka seke sihamba kuze zilunge leyo problem esilungisayo.
Laba asebekhululiwe nxa likhulumisana labo bathi bazaphatheka kwezinye inhlelo zokutshengisela yini phezu kwalolu daba kumbe sebesesaba?
Sikhulume labo bona bathi okwenza batshengisele ukuthi bayahlika ukuqhubekela phambili ngezifundo nendaba yesikhuthi. Ngakho-ke bazimisele ukuthi baphutshise izifundo zabo, bazimisele ukuqhubekela phambili besenza konke okumele bakwenze ukuze baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Sikhulumela abatshengisela ukuthi if need be, if it is really necessary, they will continue doing whatever is necessary and unnecessary ukuthi benelise ukuthola imfundo. Ngopolisi phela ikutshengisele, but yindlela yokutshengisela ukuthi imali lezi kuthi asizibhadale azizenelisi bazaqhubeka betshengisela.
Umnumzana Benon Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abafundi izinaso. Kolunye njalo udaba, isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Skhala uvuke ngolaka enkantolo namhla ngemva kokuba uMantshi eyale ukubeka isikhathi abatshutshisi abamele babe sebephe amagqwetha akhe amaphepha alemniningwana yecala lokuphehla uDlakela aletheswayo phambilini kokuthonisiswa kwakhe. USikhala uthi uMantshi uTaura Emanuere akaluphathi kuhle udaba lwakhe, kunjalo uthe uzacela ukuthi asuswe ekwahluleni leli cala. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo lazo izolo ziveza ukudana okukhulu ngokuthi umqatshi akagcwalisanga isithembiso sakhe sokungezelela leli holo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembise ukwengeza iholo ngayona le inyanga kaMpandula. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zikahulumende ziveze imizwa ehlukeneyo ngokungagcwalisisi isithembiso okwenziwe nguhulumende bethi kumele ananzelele ukuthi intengo yempahla yimanga ukukhuphuka ezitolo kanye lendleko zezikolo. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association koBulawayo, uthi umsebenzi wabo bawuthanda bezama lokusindisa abagulayo kodwa bona abatholi iholo elaneleyo.
Siyaqhubekela phambili sikhuluma ukuthi vele sifuna abasibhatalele ama-US dollar ngiyo siyafunayo. So simelele ukuthi sibone ukuthi bazosibhatala yini. Akatwaza ukuthi umsebenzi wethu siyawufuna, siyahamba ngendawo yokuthi vele abagulayo siyathanda ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bayaphila kuhle. So sithi i-government senzele isifakele imali leyana siyayifuna i-US dollar ngendawo yokuthi kathesi imali yethu ayisathengi i-bond i-RTGS.
Umnumzana Thembekile Ncube, umgcini sihlala we-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, uthi umqhatshi ubadanisile okwamagama.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sokukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi. Uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingatsha ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusitsho ukuthi siyekhankasa ezi taladeni kuza kwenzeka lokho.
Unkosikazi Sazini Ndebele, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi iholo labo aleneli ngitsho lakancane uma ukhangela indleko ababhekane lazo.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sokukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi. Uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingatsha ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusitsho ukuthi siyekhankasa ezitaladeni kuza kwenzeka lokho.
Umnumzana Pride Ncube, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi uhulumende akalandaba lezisebenzi zakhe njengoba intengo yempahla ezimqoka ikhuphuka nsuku zonke.
Imali siyayibona ingena kuma-account ethu, kodwa ke mbona ngani uhulumende usithembise imbuzi esesakeni, ngoba lakhathesi lokhu engazange engezelele njengokuthembiswa kwakhe ukuthi mhlaka 1 September uzangezelela imali. Lokhu ifanana laleyo kathi khona emuva, okungangokuthi izithembiso zakhe azithembekanga, njalo mhlawumbe kasinakekeli njengezisebenzi zakhe. Loba nje intengo yempahla ikhuphuka, yena kakunanzelela ukuthi le miholo ofanele ilandele lapho.
Umphathintambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu Umnumzana Paul Mavima wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba kufanele kube lengxoxo phakathi kukahulumende lenhlanganiso ezimele izisebenzi ukuze kube lesivumelwano esifakwayo. Uchaze ukuba umphathi ntambo okhangele ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wathembisa ukukhuphula iholo ngenyanga kaMpandula nxa umnotho welizwe wenze kuhle. Wengeze ethi uhulumende uzimisele ukuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Eliwe wange edalele parlamente umnumzana Daniel Molokele usekwethekeleni eMelika ukuzokwengena umhlangano omkhulu wamalunga amadala eparlamente emazweni angamachumi amathathu 30 owenzelwa eWashington DC wokuhlaziya ibhizimusi elenziwa ngeleChina emhlabeni jikelele. Umsebenzi wabeChina usolwa emazweni amaningi ngoba ulocindezelo kanye lokuphehla inkohlakalo ikakhulu emazweni asathuthukayo awezwekazi le-Afrika. Ewange lapha uMolokele yavela khona kulamankampani amaningi awezizalwane zeChina. Dola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni lapho amankampani ancintisana khona ukuthenga imali yaphandle kwelizwe ebhanga elikhulu lelizwe iRBZ auction. Idola elilodwa elemelika selibiza amadola angamakhulu ayisithupha lane $604. Kuthe emkambo omnyama idola linye libizela amakhulu ayisikhombisa kusiya kunkulungwane $700 to $1,000. Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuyinto enhle ngoba kutshengisa ukuba umkambo omnyama kawusaxhwalanga njengalokhu obekusenzakala ekuqaleni komnyaka. Zithi njalo amankampani ayehlawulwa nguhulumende andubana ahambise impahla ayengezelela ukuqongisa intengo yemali zaphandle kwelizwe kuthuthukisa umsebenzi womkambo ongekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana uJoseph Chuma usomabhizimusi njalo elilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF.
Idola eleZimbabwe liqongiswa ukubana belivele livalelwe ngendlela engayisiyo iRBZ beyisenza lokwana ukuthi ayicontrolled monetary system. Nxa sokuvuleka kanje kuhle ukubana lifike esigabeni sokuthi liyabe li-reflecta okuyikho okubonayo kulokhu esikuthi ngesingezi i-black market. Nxa kusondelana kunjiyana
ukulingana kwentengo yemali kumsika omnyama njalo le ntengo yemali okusemthethweni kuma-auction kutshengiselani?
Ungabambana kunjena kuza create i-stability even lakosomabhizinisi ngoba kuyabe sokusebenzeka ngoba kathesi yinto ebivele ibulala ibhizinisi eziningi ukubana ngapha emabhanga bakutshela irate ethize kodwa lapho kule mali yakubona khona irate yakhona layo imi ngenye indlela. So khona kukhona bekusenza ubana kube lo mehluko othize kakhulu oluyenza ukubana kungasebenzeki ngendlela epheleleyo.
Ngontulikazi, uhulumende usungule uhlelo lwamapeni egolide ukuthi ancedise kwezomnotho kwaleli. Ungathi ancedile na ngombono wakho mnumzana Chuma?
Ama-gold coins ubuya kwawo ancedile sibili. Sibonile sokusiba le stability kuko konke kodwa into emqoka kakhulu omele sinanzelele irate yethu ibaleka not because of anything kodwa bekubangelwa ngama-contractors laba abakhontrakte ngohulumende abade bebhadalwa ngohulumende imali inkalakatha bebesenza imigwaqo lezinye izinto ezinjalo olungisa amadamu. Laba abantu yibade bethatha izimali lezana bazise emsikeni omnyama.
Nxa sihlolisisa ilizwe leZimbabwe lithwele nzima ukuthi livuke njalo libuyele lapho elalimi khona kudala, ikakhulu nxa silinganisa lelizwe elinjengeleZambia elake lagaqa phansi ngamadolo kodwa selasukuma lavuka kwelezomnotho. eleZimbabwe lilahleka ngaphi?
Umkhono weZimbabwe awehluleki ngenxa Kona kumele kuvinjwe kuvalwe bese kusithi-ke okwesithathu okusibulala kakhulu abanye abantu abakuhulumeni kwabana abenza izinto ezingasizwe ezifunwa nguhulumeni ama-policies ethu akhona kodwa bakhona abantu abangawabambi kuhle khonakwana sokusibangela ukubana siyehluleke thina kungamuntu angasehluleki.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, usomabhizimusi wakoBulawayo olilunga lebandla leZANU-PF esimbambe ecingweni ekhona lekoBulawayo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya laye uvumelana laye esithi ubukhohlakali bubhidliza umnotho welizwe. Muli edabuka enkayi ehlala kweleBotswana ecela usizo ngemva kokutshelwa indlu ngempela viki lapho okubhubhe ingane yabo eleminyaka emibili kukanti umama leyinye ingane basesibhedlela bechile kakubi. Intatheli izindaba yestudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kweleBotswana.
Okwaqala kulilanga elifana lamanye ngolwesihlanu oludlileyo ugcine kulusizi kumulika mnumzana Tisen Spanda ohlala ehlokweni duze leGabron kweleBotswana lokhu landela ingozi yomlilo echiye imulika Spanda lahlelwe indodakazi eliminyaka embili umkakhe kaSpanda unkosazana Pinky Singo kanye lenye ingane yabo elenyanga eyodwa basesibhedlela sePrincess Marina eGabron lapho abalaliswe khona becheka buhlungu. Umakhelwane umnumzana Gift Maphosa ngomunye wabakade bekhona ngesikhathi imulika Spanda iwelwa ingozi yomlilo.
So kushuthi umama wayepheka lapho emzini olabantu abakhe evalelise ivalo so kuthi kuthi kwasokudlukula isilinda kushuthi kwakulela i-soft connection so kuthi osokudlukula isilinda umlilo lo wahle waqonda kiwo khona kumama labantwana so umama kwaduka kakhulu umsindo omkhulu kakhulu umama wazophuma egijini siya phandle ngangale memeza sithi sizani sizana abantwana betshele endlini so manxathi siyakuya laphana sathola abantwana batsha baphakathi batsha phakathi komlilo kuzima kakhulu so kwakungasakuvele kwasokuzima sikubuya ngakhanye lapho abakhona umlilo ugubuzele phezulu so sazama ukudinga amabhakedi ngangapha sabuya sathela amanzi sathatha lo munye umfana obuya ngapha la obuya wathatha wathela amanzi kwasokuzobuya abanye abafana ababeyi-2 ababethole i-fire extinguish labo babuya abancedisa nge-fire extinguish yikho kwayenza ukuthi umlilo wakhona uyehle then basebathatha basebephuma labo phandle.
Khuluma esesibhedlela uMsingo ulandise okwenzakala ngolwesihlanu esithi umlilo waqala ngesikhathi ephekela imuli.
Ngabhoyela amanzi ngigedle esayidini ngahlala khona apha eceleni ngizwa kusithi vuka upheni nasakonanga ukuthi kuhambe njani ukuthi emnyango ngafika njani nambonanga athi ngifika emnyango isivalo sandishoka ngawela phansi ngaphinda ngatsha futhi ngavuka futhi ngavula umnyango ngathi sengivula umnyango ngaza ukuhlama ukhosi ivoice yami yayingasaphumi total zama ngaphinda aphinde ukuthi ngiscream ivoice yami yayingasaphumi ngaze ngaphumi kodwa sengiphandle siphume ivoice yami nxa ngikhuluma.
USpanda yena uthi usele ethithibile ngalesi sesihlakalo esenzakala engekho eyeselela imuli.
So ngithe sengizofika endlini lapha ngathola ukuthi endlini sekutshile abantwana sebethedwe bahanjiswa esibhedlela. Bathe sebehanjiswa esibhedlela kanjalo kwaba ukuthi kuthiwa mina ngilinde amaphoyisa ukuthi behambe beyothatha i-statement. Ngasuka ngahambe emaphoyiseni ngathatha i-statement. So ukuthi ngihambe lenye esibhedlela kwaba ukuthi isikhathi sabe sinchaye sokuthi ngihambe khona ngathi esibhedlela ngaba ngumuntu ovuka ekuseni esiyakhangela abantu abakhe uma ngifika khona ngale esibhedlela babengitshela ukuthi lo mntwana ona 2 years senjile
ukhala ngezandla ngoba engasebenzi ephila ngokubamba lapha lalaphayana.
So umonakalo ongidlileyo lami nje ngithwele nzima angazi ukuthi ngancediseka kanjani ngoba angila lutho angilani njalo ngingumuntu nje oyintandane ongasela bazali so lami bengicela usizo ukuthi ngicela izanda abalomusa ukuthi bangisize ukuthi abantu bami labona lawo abasesibhedlela baphephe bekwanise ukuthi labo bebuyele esimeni esiright.
okhulumela imuli umnumzana Mluleki Bhebhe uthi sebeqala ukuthola usizo ebantwini ngemva kokufaka umlayezo enkundleni ezitsheniyo zokukhulumisana ezifana labo WhatsApp.
Ngathi ngikhangela le simo abakiswa ekhaya sisethusa kakhulu. Ngibona ukuthi abala lutho abalalo. Ikwangenza ngathatha ifoto ye-1 ngayisenda ngayibhala ngicela usizo ngafaka lama-contact ami ngaphansi ukuthi ngicela usizo bantu isizo umndeni ankulahlekele. Kungaposta khona ukuthi basibe ngibonisa abanye. Ngaqala ukusenda egroupini akithi eLupane district. Basibe ngibonisa noyenza ilinki bekuncedisela manje. Sebeqalile ukuncedisa abantu sebelahlela imali.
Kukhangelelwe ukuthi ingane ebhubhileyo ibekwe ngempela viki kusaqhutshwa amalungiselelo ngenxa yokusilela kwemali. Kade ukhangelelwe ukuthi amalungiselelo omngcwabo aqhutshwe nguhulumende weBotswana. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli uJoseph Biden wele Melika uthi izizalwane zeUkraine sezenze ubungcono obukhulu empini yazo lele Russia, esithi lokhu yinguquko eqakathekileyo empini yamazwe omabili. Umlawuli wedale lephalamende leCongress lakwele Melika, unkosikazi Nancy Pelosi, ukhokhele ukufungishwa kwamalunga amatsha edaleleli asanda kunqoba ekhethweni, ababalisa uMary Peltola owebandla lamaDemocrats ongummeli wokuqala ohlobo lwabohlobo lwabantu abatholakala besemelika ngabamhlophe iNative Alaskan kulokho kungasungulwayo idala lephalamende leCongress. Kwele Sudan kube lokutshengisela emigwaqweni yedolobho leKhartoum uZulu ekhonona ngombuso webutho lakuleli owahluthunywa amandla ngomnyaka owedluleyo esithi kubuyiselwe umbuso wentando kaZulu. Ilizwe leli selibone ukungahlaliseki kwabantu, ukubhidlika kwezomnotho, lodlame lwezembusazwe kulokhe kwaqala ukubusa abebutho bekhokhelwa ngu-Abdel Fattah al-Burhan. Esigabeni esixoxa labadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe namhla silomnumzana Morgan Khumalo osebenza kwele South Africa.
Ngapha eSouth Africa kusho ukuthi ngikwi security industry, kodwa ke more on technical, hayi kuma guardings and konke lokhu. Kusho ukuthi nje kutechnically ngisho kulezo zobuchwepheshe, kodwa under security industry.
Akuchasise sibili ukuthi uyabusenzani.
Yimina-ke engenza amakhamera, kusho ukuthi kumanje ngingakufakela amakhamera in short ngawafaka lana ukwazi ukwabona ule phesheya ukuthi wenzakalani la emzini wakho lapha, noma ukwazi ukuvula igate njengoba kule America ukwazi ukuvula igate la emzini wakho. Uma ungena kusho ukuthi ku-building noma any indawo nje, noma ehotel, noma kuphi, kufaka i-fingerprint kuvuleke umnyango, noma usondele kuvuleke umnyango. Ya, yeah, ilolo hlobo nje le-security systems engilwenzayo. Nama-electric fencings, yes, access control, yebo, yeah, ngayifinqa kanjalo.
Yes, singathi uzimele kumbe uphansi kwenkampani.
Kushutho kwamanje ngi-subcontract, ngizimele nje kahle kahle, kodwa-ke ngibe subcontracted by companies ezenza leyo nto leyo, ezenza lowo msebenzi lowo.
Ye, kukhanya phela lapho kule mali lapha. Kule
mali. Cha, iyayikhona yona, kuyaphileka nje kuphela ukuthi sikwazi ukuthi abantwana bathole ukudla, okunye nokunye siqhubeke sikwenze. Kusho nje ngathi ngisomabhizinisi osafufuza osasemncane, ngakubeka kanjalo ngamafishane.
Ye, singathi manje njengoba sokungena i-Operation Dudula leyi, hayi kuhluphi khona?
I-Operation Dudula kusho ukuthi-ke mina nje ngokwami kuyahamba kufike lezo zikhathi lezo kuyisizo ngesizo sokuthi mhlambe kube naleyo mbono yokuthi sesingathi siminyene siminywa ngabanye. Akukho-ke singakwenza ngalokho. Kuzofanele ukuthi singakhuleka nje ukuthi sincenge ukuthi mhlambe isikhashana sisithole sokuthi siphinde siqhubeke sibe sidobha sikhumbule ekhaya, sidobhe sikhumbule ekhaya kuze kulunge nokwethu nakho. Akufanelanga nje ukuthi kungaba into esingathi singabalungisa ukuthi indaba besenza i-Operation Dudula kithi. Yindlela nababona ngayo, yizwe labo, basamukela ngesikhathi singena. Ngiyacabanga namanje sisaphilisana nabo. Kodwa-ke yebo, njengoba sengishilo imoya ibuye iqubuke ibuye ibe phezulu, abanikazi bendawo kuyenzeka lokhu yana tu.
Yes, ngathi-ke awukhumbuli nje ukuthi ubuyele ekhaya enkayi khonale.
Hawu, enkayi nje ukuthi nje mina enkayi ngihlezi ngisenkayi vele. Njengoba nje kusho ukuthi sibuya kulo December ngama-holidays ngiyahamba, kodwa ngiyafisa-ke khona ukuthi umuntu ake aphinde ahlale khona futhi naye endaweni njengoba vele sasikhulele khona bese kushupha ukuthi uma kungekho ngakwenza ngale noma osuqalile okusabhizinisi ongakuphilisa uzafike wenze njani bese ngicabanga ukuthi ke yilapho sekufuna ukuthi sicaba ngamathuba emsebenzi singawavula khona kuleyo ndawo uma ukuthi bathi ngesilungu nje if the ground is level kuyadlaleka na kulelo ground level nathi kube khona singakwenza kusiphilise sithuthukise impilo zethu sithuthukise nezabanye ekhaya.
Umnumzana Morgan Khumalo ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg. Kwezemidlalo lilubhekise kumncintiswano wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba lihambela phezulu iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi. Lokhu kwenzakala ngemva kokunqoba eliwenze emidlalweni eye Women's T20 Quadrangular Series. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe kuyo yonke imidlalo emithathu elidlale kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series eqhutshelwe elizweni lase-United Arab Emirates wona ufike komlindi uyacina ngolwesibili. Umqeqeshi waleli qembu Gary Brandt uthi loba kunjalo kuningi okusamele bakulungisise njengeqembu.
Amantombazana adlale kuhle njengoba sinqobe kuyo yonke imidlalo yethu okuyinto enhle kodwa lokho kutsho nje kuphela ukuba siveze ukuthi kuyini esenelise ukwenza kuhle. Usasemkhulu umsebenzi okumele siwenze loba nje siqhuba kuhle ngoba kulezinto ezimbalwa okumele sizilungisise. Ngaphandle kwalokho ngiyathokoza ngempumela esiyitholileyo.
Kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series iqembu leZimbabwe linqobele United States of America ngama-wickets amahlanu emdlalweni wokuqala. Kwesibili linqobele United Arab Emirates ngama-runs angamashumi amane lesikhombisa kuthi kwesithathu litshayele Thailand ngama-wickets amathathu. Umqondisi wemidlalo kunhlanganiso yeZimbabwe Cricket uHamilton Masakaza uthi isifiso sakhe sokuba iqembu leli liqhubeke lokhu linqoba la kumidlalo yokudinga amaqembu aza kuyancintisa kumidlalo yokudinga intshantshu yezwe zomhlaba kumidlalo ye-2020.
Kule nqubela phambili enkulu ekudlaleni kweqembu leli njalo badlala ngamadlabuzane. Badlala kuhle sibili njalo kuyakhanya ukuba baqeqeshwe kuhle ikanti bonke abadlali badlala indima yabo ngemfanelo. Ngifisa ukuba baqhubekele phambili bedlala ngendlela efanayo ngase-Abu Dhabi ngoba amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu.
Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers uthi bazaqhubekela phambili besebenza gadalala ukuze banqobe.
Wonke umuntu uyazi ukuba sisebenze kanzima kanjani ukuze sifike lapha esikhona. Sizaqhubekela phambili sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye ngoba akumelanga sihle sicabangele phambili kakhulu.
Iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup B ndawonye le-Papua New Guinea, Thailand kanye le-United Arab Emirates. Kwisibaya sikagroup A kule Bangladesh, Ireland, Scotland kanye le-United States of America. Amaqembu azaphutsha imidlalo ezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane azadlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal. Njalo azanqoba lapho azadlulela kufinal aphinde futhi kube yiwo aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni le-South Africa ngomnyaka ozayo. Amaqembu abalisa lona ele-South Africa, ele-Australia, ele-England, ele-India, ele-New Zealand, ele Pakistan, ele Sri Lanka kanye lele West Indies avele aselalo ithuba elokudlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokuhlukunyezwa kwabadabuka eZimbabwe laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa. Ngehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolitshi le-University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqatshi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.